Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kale ngokuthatha leli thuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesiShona. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo okunjenje mhla ka 13 kwenkwezi 2023 ngoprofethi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
into esinazelayo abanye abantwana bahleli beyibo bodwa emakhaya bengala abazali abalabo. Kona lokho kuyabangela izinto ezinjalo sikhanya sihlangana nobunzima omkhulu. Ngoba siyinkokheli zomdabu, kodwa ke siyadinga uxhaso.
Izakhamizi zemango esabelweni seMathebeleland South zikhala ngokukhuphuka kwenani labantwana abangamantombazana abazithwala besesesikolo semfundweni yaphansi.
Ngoba sesingalimala lanini lanini, sesingavuka sifile khona lapha kuyona lindawo besihlasele ngoba bona bathi bona bafuna igolide. Basitshela ukuthi sina sihlezi phezu kwegolide ngoba thina silele.
Abahlaliswa kutsha emangweni wensindi bakhala izimathonzi ngotsheketsha abemba okungekho emthethweni asebeze begebha lasemizini yematshetsheni Turn Off eGwanda North. Kuthi ke iqembu lenguqu eleDynamos libikwa likhuthe ukuba sesiqongweni sengalane yemiklomelo esigabeni seCastle Premier Soccer League ngenxa yokuba ibe ngutshikelo bhanqa 0-0 leqembu eleRentals emdlalweni odlalelwe enkundleni eNational Sports Stadium eHarare lamhlanje emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zeMangwe esabelweni seMathebeleland South zizikhala ngokukhuphuka kwenani labantwana abangamantombazana abazithwala besesesikolo semfundo yaphansi. Lolu dubo luqhele ngamandla ngokuqhamuka kwe-COVID-19. Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 luveza ukubana iningi lamantombazana la ngale minyaka engaphansi kwelishumi lasithupha 16. Kubika u-Ezra Chisasibanda.
Izikolo phose zonke zakulumhlubulo zithi zamantombazana athize abatshiye imfundo ngokumitha. Emambala Secondary School kusibanga sika Form 4 kuzithwele amantombazana adlula amathimu amabili eminyakeni emibili edlulileyo. UNadia Moyo ofunda kulesi sikolo uthi kulabangane bakhe abangasafundi ngenxa yalolu dubo.
Emambala abantwana abaningi they lead to school dropouts ngokuzithwala abanye ngokuswelakala kwe-school fees. I think they are almost 10-something. Abanye ngama-school leavers, abanye babengakwazi. Abantu abadala bayishiyela abantwana besikolo. Bemikho ukusitepha imfundo yabantwana besikolo emambala.
Omunye olomzali ongikhoyo ngubiganani Dube yena layezele ngane omitha eleminyaka elitshumi lane 14.
Nge-16 years. Kanamule 2 years kathesi. Ngamiswa ngusimba wala isisu. Wayebuye ngomsebenzi lapha ehobhodo. Umama useGoli, ubaba ngimazi. Kunzima ukugcina umntwana. Ngizamkhulisa nje ngoba kathi singihlala logogo lomna wami.
Amanye amantombazane amithiswa ngabesilisa abakhulileyo. Yena ke uthi uzobuhlungu okwenzakalayo eKhalanyoni.
Sometimes abanye bangabafosiweyo ukuba nabantwana. Abanye bethola abantwana bengabafuni. Okunye kuyikuthanda izinto like umuntu ekurobha imali. Nanxa singathola umntwana omncane, ngithole negcikwane elincane. Ayike ngikwanisa ukuzimentena kusansa mncane, ngisadinga impilo yabazali.
Udokotela omkhulu wesibhedlela seBrunenburg, uDr Tau Sithole, uthi ukuswela imfundiso nokuqondiswa ngempilo ngenxa yokuswela abazali kwenza abantwana bamotshe ikusasa yabo.
Abazali abaseGoli nabaseBotswana babuya ngamashifa. Sesikhathini umntwana nhlala ugogo. So ufike umntwana nxehla lobo sasiningi nolaba waqala komnyazi umnyezo ngokugogo ngokhule ngalala bona bawaphuma kumbe vele nxa igogo ejele uyali. Iningi labo abanye banxa ukukhuluma labo abafuni ukuveza amazulu ukuthi babejelwa ngabadala ukuthi ibe ngakhuluma ngoba indawo lesi yasifika kuphiswa. but discussing abanye thola ukuthi vele bona bebhoda abancane abamithisana khona esikhathini futhi kukhona nabadala abangenza njalo. Kudume ukuthi thina ukhanya khathesi kuhill asivumelwa ukuthi siye isiripoti ungasothola usungenele edabeni ukuchasela nokukhansela abadala kuye babafana behambe kunala bathunga abahambisi.
Iinkokeli zomdabu nazo zithi okwenzakalayo kuluhlazo. Umlisa uHeadman Mathenga weNtali Village eMambale uthi kumele kusetshenzwe nzima uqeda lolu dubo.
Into esinazelayo abanye abantwana bahleli beyibo bodwa emakhaya bengala abazali abalabo. Khona lokho kuyabangela izinto ezinjalo sikhanya sihlangana nobunzima obukhulu. Ngoba siyinkokeli zomdabu kodwa ke siyaludinga uxhaso.
Nenyanga kaNcwabakazi ngo-2020 uhulumente weZimbabwe wafaka umthetho omutsha ukuthi abantwana bezikolo abazithwala befunda kabavunyelwe ukuthi baqhubele phambili esikolweni bayiqese izifundo zabo bengabeletha. Iningi labo lithi umthetho lo yiwo osumemethekisa ukuzithwala kwamantombazana amancane. Isikhulumele sogatsha lwezemfundo yeprimary and secondary school umnumzana Thawungana Ndoro uthi uhulumende wakhe sesenza ezinye inhlelo zokufundisa abasakhulayo ngobubi bezocansi bebancane.
Njengohulumende sincedise njalo siseluleka amantombazana nabafanyana ukuthi bangajahi ukuya emacansini njengakaqini isikolo. Siyasikhathaza ngoba udubo lolu alwenzi.
Izakhamizi zithi abantwana basakhuzeki sebesenzela amathanda. Ngenyanga kazibandlela lo Nhlolanja ngomnyaka ophelileyo uhulumende ubika ukuthi amantombazana afundayo azinkulungwane ezinhlanu 5,000 bazithwala besesikolweni njalo kulenani labaningi abayenziswa bebancane. Kuloba amantombazana amitha amaningi akhona engaphansi kweminyaka evunyelwa umthetho ukuthi angathandani lowesilisa. Amapholisa kule ndawo alile ukukhuluma le-Studio 7 kodwa akhuthaza abazali abana abantwana abamithisiweyo ukuthi kube yibo abatshela amapholisa. Hima le-Studio 7 ePhurnabeke Mangwe eMathibeleni South ikamera mu-Ezra Jesus Banda.
Lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela mshweshwe
lamlela nampala kubembula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe.
Abahlaliswa kutsha emangweni wensindi bakhala izimathonsi ngotshekesha abemba okungekho emthethweni asebeze begebhala semizini yematshetsheni Tenhof eGwanda North. UZulu uthi usedlela evalweni ngoba otshekesha laba behamba phakathi kobusuku njalo behlomile. Ukujanisa abahlali bensindi ukuthi lokhu kwenzakala phambi kwamehla amapholisa alinde injanje ukuze ingabhidlizwa ngotshekesha laba. Albert Ncube usipha lolu daba.
Sekulesikhathi otshekesha laba begebha kulindawo okudale ukuthi kuze kufakwe itende lamapholisa ukuze alinde injanje exhumanisa ibhedbrid lebulawayo elisigejwa. Abalimi abahlaliswa kutsha eplazini lensindi ematshetsheni Tenhof bavumile ukuxhopha le-Studio 7 kodwa iningi labo licele ukuba lingavezwa ngamagama ngoba besesabela impilo zabo besithi bathwalise amagabha avuzayo ngabemba okungekho emthethweni laba asebevuke ubhova baba yizigebengu. Siyixhophele sine isakhamuzi sensindi ongomunye wabathi sebedlela evalweni.
Impilo zethu zisengozini besicela usizo angazi kumele ngasinikeza noma amasosha thina siyakho accept imali ngasinikeza amasosha azabuya azokhempa khona lapho ukuthi esivikele sikwathola ukuthi sivikelwe ngoba sesingalimala lanini lanini sesingavuka sifile khona lapha kuyonale ndawo besihlasele ngoba bona bathi bona bafuna igolide basitshela ukuthi thina sihlezi phezu kwegolide ngoba thina silele.
Omunye wabahlali bensindi layo ongathandanga uqanjwa ngebizo uthi kulobudlelwano phakathi kwamapholisa alinda indanji labotsheketsha laba abagebha emzini yabantu.
Ebusuku asilali yathi lele ngo-10 ebusuku zituka zitshaya khonapho ngangitayisa amakhanti yabona yikho lapho kule problem khonakhonapho lathi sisicela usizo khona.
Ngaphandle kokugebha igolide otsheketsha laba babika besiza phakathi kobusuku baphume emadabukakusa sebetshontshe ngasemasimini.
Khathesi siphume emasimini singakafanele ukukhipha emasimini ngoba bebethi beqeda ukugebha lapha sebengena emasimini ngamathotshi hayi bawona emasimini bethwala ngemigodla besiya kudla labafazi babo khona legwana. Sesehlulekile kwabemthetho ngoba nxa sisithi siya kubo ungani siyeni ebunzimeni obuwesi.
Izakhamizi zithi kumgceke ukuthi amapholisa asebenzelana labotsheketsha laba Nangu mwenye mshalwe nsindi, otu wazwone la matu upamu.
Watu wabi eta yungu ofisa lwane, eta wefi. Ma eta wefi lela pana kufuna mnampile kezili ngapi, enda wane za kani na ngabi nifaya. So ngabi mpuma la ikiti, manzi niketi nivoni hae mani. Kusuge la lapa kusia le kutuwe la matochi. Mina hae ndo, kati lapa nganugu la matochi wanjira watitula matochi la unga wani. Kota mwofisa oli ndenga, oli ndelapa. Antilavon, ama tochi la unga wani. Azwa banga wako nja, antilavon. Kona lapana kuya ngati, ofisa pila ngambi ya kecha lapana watikimi. Mabe siti wana bae hile, kucho ukutipo na ibaba kando kusati nizulwane kanyinibe dilita ngapi, ibanipi.
Umgcinisihlalo wabahlali bepulazini lensindi umnumzana lenosfanda futhi imizamo yabo yokukhulumisana labomthetho ayidali mahluko.
Otsheletsha labo vele sebewonile kakhulu esiporweni bagebha emzini yezakhamizi bagebha bathina njengesigaba sesizamile kakhulu ukuthi sikhulumisane la mapholisa iwasegebha labantu labana sibegebha ebusuku manje thina-ke njengezakhamizi senze njani ngoba amapholisa ayomele asincedise but nxa siyakibo bathi bona balindisipulu bakhanisisipulu okuphandle ngapha hhayi.
Umqondisi wenhlanganiso yelondolozo ezemvelo ezansi emandebeleni e-Environmental Management Agency EMA umnumzana Decent Dlovu uthi bakhathazekile kakhulu ngokugugudeka komhlabathi okudalwa ngotsheketshalaba ensindi kanye ledubane kusiyafika eColembone. Ngalokhu uthi bazasebenzelana lamapholisa ukuqeda lolu dubo. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi bazaphenya imbiko yokufumbathiswa kwamapholisa alinda enjanje ngotsheketsha njalo labo abazatholakala belecala bazawukhomba umuzwa lotshwala. Uthi njalo uhlelo lwe-Operation Chikorokoza Chapera luqhubekela phambili njalo bakhona bambala sebebotshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisensinde Matshitshe Ntenhof ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke wathi singene esigabeni lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lonkosazana Otilius Lwanda, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Sixoxa ngokukhuphuka kwentengo yempahla nokunye izakhamizi okumele zikuhlawule zona zingenelisi.
Izakhamizi zona njengokwazi zisebunzeleni ngoba masikhangela nje lokho okuthiwa yi-poverty that come line. Sikhangela nje iholo labantu kuhambisana lentengo zabantu akusahambelani osokudala ukuthi impilo zabantu zibe nzima lapho umuntu abe ekhangelele khona ukuthi kube lelo holo elingelenini elingeneliyo kuzabe nale abhadale lapho ahlala khona ngoba iningi lezakhamizi zakoBulawayo kwakathesi sezingamaloja intengo ezingaba ngama-50 ezidollars kurumi linye ngalinye konapho kungumuntu olemuli ekhangelele ukubhadala amanzi kamansalada wona vele abevele edura singakakhulumi ngomuntu khonokho akuzalumele akuphakathi komuzi wakhe yenza impilo yezakhamizi lokuhlala nje phakathi kwedolobho nakoBulawayo kube nzima kakhulu osokuke mpunzi idla ezinye akusaqedakali yikho sokudala ukuthi phakathi kwedolobho wonke umuntu usethengisa.
Kodwa libonani lapha ezitolo nabantu babhadalani ngoba kulokukhonona ukuthi okunye kubiza ngamadola emelika okunye ngemali yeZimbabwe.
Intengo phakathi kwezitolo ziyahlupha ngoba ungathi uthenge ngawona lawo amadola ayethu eZimbabwe i-RTGS kumbe ibhondi uzathola ukuthi into yangikhona iza ake idula ukuthi ugcine ungenelise ukuyithenga okuthi into yedola uyabe usuyithenga fose ngento engedlula o-2500 pounds okuyintengo ebanzima kakhulu phakathi komuntu.
Siyezwa njalo ukuthi ayisiyo ntengo yempahla kuphela ekhuphukileyo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani lapho kubomansipala lasezikolo?
Kuyisimo senzima kakhulu emntini kakhulu ongumama lapho ozabe ekhangele mhlawumbe vele ubaba yena ngwakhe kasebenzi umama uyathengisa amatamatisi lokayini ngoba yonke into isithengiswa kobulawayo kugokela le mhlabathi kodwa lokho nje umansalat amaphepha akhe mayengena abe biza pho 400,000+ kuze ugesi yena ngwakhe izesa ikhweza nyanga zonke ukuthi ukwanise ukuthenga amajeti okokudala ukuthi idolobho lonke selinuka phu ngoba abanye babafa imlilo abanye babafa amaplastiki bebafa izinto futhi kusasezizadala ukuthi abantu bebe lemikhuhlane enjengabo-TB ngoba behotshwa imali eqondile kube sesikhangela zona iziphithiphithi zezikolo zivuliwe kunje abanye abantwana bayenelisanga ukubuyela ezikolo abanye sebelisa ukuthipha abantu abakho kumabhodini ngoba bengaseyenelisi ngentengo yezikolo ezikhwelileyo kube sekusiba le nto le okuthiwa yikhala layo edla esikhwameni somzali futhi into yangikhona iyafothokopha kokuphela nsuku zonke okuyi-esensi engezelelwe phezu kwesikhwama somzali nezinye izinto ezikhathaza nje umhlali wakobulawayo ikakhulu umhlali ongumama ngoba konke kuyabe kukhangelwe umuntu ongumama phakathi kweguma njalo iningi ngitshilwe ngaphambilini ukuthi abantu kabahlali ezindlini ezingezabo uzabhatala kumansala umnikazi wendlu evele efuna into imali yakhe yenza impilo phakathi kwamazimbabwens ibe nzima ikakhulu ngikhangele kobulawayo lapho engihlala khona
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Othilia Sibanda isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC
Uma Mhlanga ephuma lapho sokungena uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi sihlaziya udaba lokubana izakhamizi zikhala ngokuthola izikwelede zamanzi eziningi kakhulu lanxa amanzi ahlala evaliwe.
Yes, sithola imbiko evela kwezinye izakhamizi kumawadi athiyeneyo. Abantu belokukhonona ukuthi bakhanya bathola amabhilisi la evela kubulawo City Council. Abeqansile kakhulu kulaloko abakukhangeleleyo. Abantu bese bezibuza umbuzo ukuthi siyanandela ukuthi vele izikhathi eziningi kulezi nsuku amanzi ayavala lokuthi ayi-water shedding okwesikhathi esithile ngomawensuku ezithile ezimbili ezintathu abanye kwedlula khonapho kodwa bathi bona bakuzuzi kanti kungani amabhizi leqansa njengoba nje vele siyasitsho ukuthi izakhamizi zokukhona ukuthi i-billing system ebulawa City Council kathesi kukhona okwenzakala ngayo kuloba lesingathi thina ngama-mistakes ayenzakalayo singathi kubana abangelwa kuyini amahlanzi athile i-council siyitshengisa lokho lamanye ama-bills siwaveza silegcekeni siwathwala siwahambisa and siyananzela ukuthi siyavuma ukuthi i-billing system wabona yelo hlupho ngoba amanye ama-bills ahambisa khona ngale bafike bayakhangele babona i-mistake bayi-correct so-ke sokusiba le ngozi yokuthi pholo othe ethole i-bill yakhe endalo phonge uyabhadala engazange adingisise ku-council kule ngozi yokuthi abantu bangabe sebebhadala phose ezinye imali ongafakani ngabazibhadala esilethemba lokuthi i-council ufanele kulungiselwe ngoba sesezabatshela ngakho kodwa ukuthi amabhilisi anjalo abuye ebantwini liqiniso sibili ukuthi i-billing system ufanele ukhansela inanzelele aqonde khona okonakala kiyo
manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala lapha yikwehluleka umsebenzi kukamunicipala na kumbe abantu yibo abasebenzisa amanzi amaningi bengananzelele
well kulezigaba ezimbili eqinisweni bakhona abanye abantu abasebenzisa amanzi begcine begabhele ngale kodwa kuyabukela ezizathu uyathola abantu abaningi bahlala endlini bebaningi kodwa sibili siyakutsho ukuthi uhluphe esibalalo yikuthi nxa abantu besebenzisile amanzi bebaningi kube leqiniso ukuthi asebenzile kudingakale kubalwa amamitha abenjalo abantu kufanele babhadale kodwa ukukhathazayo la mabhizinisi asuka aqanze abandla nxa sebesiya kukhansile bathole la mabhizinisi aqanse kakhulu and bese kunanzelele ukuthi kule mistake yenzakale yiko kuhluba khonokho so kusenza abantu kungabanjalo kwesikhathi bangasabi leqiniso le-billing system ye-council abantu bese behlale sebekhonona bengelaqiniso ukuthi amabhizinisi abatholayo kambe ngamabhizinisi aqondileyo yini so yiluhlupho esilalo kodwa i-council isikhathi esiningi sesizaxokisala kuthia njenge kanswe ezakhamizi ebhupra ukuthi khona kuba kunanzele bakulungisa and amanye amabhilisi wathale bahambe bewalungisa so esikutshoyo ukuthi i-billing system ye-council isafuna silukunanzelelwa iqondiswe igalisa ngale muva okanye amahayi siba maningi lanxa angathi nje ngathi ayehla kwathi alokhu esiba khona so sithi i-council ayiwabambelaphi size sitsho ukuthi engxenye amabhilisi angakayo ebantwini i-council ngayiyawakhangela amabhili wonke kuthi le yabe ikhangele imali ephezulu engathi bayawasola bahle bawabambe bangathumeli ebantwini bathumele beyase beqinisa ukuthi sebawakhorekthile kumbe sebeziqinisa ukuthi lokho kusebhilini yikho so yikho kuqakathekile ukuthi ama-mistakes angabebonakali sefike ebantwini kokukhathazayo khonokho so-ke yikho sikhumayo sithi khansi ukuthi ayiki amabhizi lawana nxa engaphuma bona baye bayakhangele njengeizisebenzi khansi zikwakhangele zihambe through zibonti le ingabile ngisolo bakudingisise ukuthi ilo hlupho bani bayiqondise beyangakuhambisa amabhizi ebantwini
lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxala ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye igama nguChris Gande.
Siyabonga Chris Gande. Kwezemidlalo iqembu lenguqu eLA Dynamos liphuthe ukuba sesiqongweni sengalane yemithlomelo esigabeni seCastle Premier Soccer League ngenxa yokuba ibe ngutshikile ubhanqa 0-0 leqembu eleRentals emdlalweni obusenkundleni eNational Sports Stadium eHarare namhlanje emini. Iqembu eleBulawayo Chiefs likhanya lisidla ubhedu ngalezi nsuku ngoba linqobe eleShisa 2-0 ngemva njalo kokunqoba eleDynamos 3-2 lanqoba njalo iwange 3-0 ngempelasonto edluleyo. IBoso yona iHighlanders lokhe ikhokhela engalaneni yemiklomelo ngoba kunje ilalitshumi lanhlanu 15 points okufanayo leCape United leBulawayo Chiefs ngemva kwemidlalo ethoba munemunye 9 ePSL yalonyaka. Iqembu elengezi elidlala le FC Platinum kusasa lona lisendaweni yesine lile mihlomelo elishumi lantathu elingana le Dynamos. Kusasa iHighlanders izadlala le Simba Bora, iCape United yona izadlala le Wange enkundleni eye National Sports Stadium eHarare. Iqembu leDynamos likhanya lisiba lenkinga lapha lalapha ya ngoba ngaphandle kokuba lotshikile obhanqa lele Rangers like njalo kusimo sinye emdlalweni walo letriangle 0-0.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba uKelvin Kaunda Ndlovu yena osethulela isingle yakhe elesihloko esithi Inzondo. Linsizwa idabuka esigabeni seKandamhlophe ePlumtree kodwa ihlabela ikwele South Africa. Nansi-ke ixoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Thank you.
esiningi mawufika nabantu madoda ubheke ngendlela ababe sebebuka ngakhona kuyakho ngathi babuka enye inyamazana elentondo edla inyamazana lempondo njengayo.
Umculo ngawuqala kudala mpela ngonyaka ka-1999 ngiseqenjini okwakuthiwa yi-JP Sound. Ngilogisti Mabhachi wake wadlala iqembu le-Movies Connection engumdlali wedrama lapho. Ngasebenza naye impela esikhashanyana ngase ngichiya nami. Ngemva kokuthi sengichiyile lapho ngahlala mpela isikhashanyana ngibeke phansi kwezomculo okweminyaka mpela ethile. Asengiza lapha ezweni lase-South Africa ngo-2001. Hayi ngasebesebenza mpela futhi ngomnyaka ka-2010 ngavula iqembu okuthiwa yi-Kanda Mhlophe Neighbor Boys. Ya nginabanye abafowethu engazana nabo mpela saphusha futhi sinamadlalade awu-4 kumanje kulelo qembu. Ngingathi angichiyanga ngilomzukulu wami ongiqoli umzukulu mpela wegazi esiphusha sonke.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangaxhumana nami kule inamba +27 63 877 7170 ngise-South Africa kumanje. Bangangithinta lapho naku-WhatsApp ngiyatholakala and then isiqokisane bawuthole umculo wami. I-single track leyi ikhona naku-YouTube.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Sicela lisisapote ngokufanayo nama-sponsors lisondele, lisikhuthaze nama-promoters yonke le nhlobo yabantu lisondele kithi bantu bakithi siyalithanda siyafisa nokuthi silivakatshele lapho elikhona kodwa-ke sidinga ukuthi masethe safika lapho elikhona lisijabulele njengoba nathi silijabulela silenzele into ezinhle.
Tembali ukholisile umculo kaKelvin. Singeke hlukanike isihlobo hothe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi singasavumi ukuba siqhubekele phambili. Izakhamizi zeMango esabelweni seMathebeleland South zikhala ngokukhuphuka kwenani labantwana abangamantombazana abazithwala besisesikolo ezifundweni zaphansi. Abahlaliswa kutsha emangweni wensimbi bakhalayo ezimathonsi ngotyeketsha abemba okungekho emthethweni asebegebha lasemzini yematyetyeni Tenof eGwanda North. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.